thina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esukhangele izwi lazange line. Singakhuluma nge-water rationing, kathesi mbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka siwakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga. Kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi, ngithemba last week ngolwesine sike saba lo mhlangano omelana ngamanzi idorobho silakobulawa, siphakathi edorobheni laphana sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi. Kukhanya kulasini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha, amanzi awakho. Into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kumfiwe khona kulezimfa, lapho kubhuthwe khona, kulapho abangane bayancedisa. Njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke ayi-29, ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nxabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba babewavule ngayo, ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana leyani kholamu yamanzi bethi ibhili, ikholamu yebhili yamanzi ayisekho ngoba nangu amasuka adubuka, nangu akula amanzi. Kanti ikholamu yona leyani imeleni nxa izinto zangkhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini kobulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona. Angithi ngale kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke kwavala amanzi nalawa amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngale e-city center. Thina emalokitshini kunje ukukhuluma lami nalapho engikhona enketa akula manzi, siwagcine yini Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday, kwezinye indawo abuya Friday, Saturday avuke ngekho amanzi, njalo kabuyanga zonke indawo.